umongameli Mnangagwa wethulela umbiko phambi kwamalunga enhlangothi zombili zedale lephalamende emkhosini owenzelwe eHarare International Conference Center, lapho aqale ngokulandisa ezinye zezehlakalo ezisanda kwenzakala elizweni lokuzakwenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wacela osomabhizimisi ukuba behlukane lomkhuba wokukhweza intengo yempahla mahlayana ngoba befuna ukuthola inzuzo ethe xaxa ngokuphangisa. Uthembise ukuba uhulumende wakhe uzokwenza konke okusemandleni akhe ukulungisisa inkinga kwezokusilela kwemali elizweni.
I appeal yet again to our business community.
Ngiyaphinda njalo ucela kubosomabhizimisi bethu ukuthi liphathisa ukuzithinta lehlungane lomkhuba wokukhweza intengo yempahla mahlayana. Lingakhohlwa ukuba ukwenza njalo kubangela ukungena kwempahla ebiza intengo ephansi okuzaphambanisa ukuthuthukiswa kwamankampani.
Esekhuluma phezu kokungathembeki, uthe makube lophenyo olwaneleyo kizo babotshwe ababotshwayo, ngoba nxa bethe batholakala belamacala kungakhathalekile ukuba ngobani, njengoba engekho oqakatheke ukwedlula omunye. Ukungathembeki ethi kuludubo olukhulu oselumpehlane ebuyisela muva ukuthuthukiswa komnotho welizwe.
In this new era, measures have been taken.
Imizamo isisenziwa ukusebenzisa imitshina yakulezinsuku ukulwisana lokungathembeki elizweni. Udaba lonke lokungathembeki kumele luhlolisiswe bajejisi abajeziswayo kulandelwa imithetho yakuleli. Akekho okuthiwa okuqakathekile ukudlula omunye. Uhulumende wami kasoze ayekele abantu besenza intando beqhubeka imisebenzi yokungathembeki.
Kodwa ezinye zezakhamizi zeHarare lengcwethi ezigcubungula ezombusazwe zithi zizoyicela isivuthiwe. Omunye wabo ngumnumzana Bekezela Gumbo, oyingcwethi ecubungula ezombusazwe ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute.
UPresident Emmerson Mnangagwa okukhulumayo akukho kasonto entsha. Umgabela into wayehlala ikhuluma naleyo. Ngakho okunye futhi umele sinazelele ukuthi nxa ikhuluma njalo ukutargeta ama-criminals around the president, njengoba batsho njalo. So thina into ekumele siqaphele ukuthi sifuna ukuba kwazi ukuthi njengoba ekhuluma esitsho njalo uzazi-investigator yini yena.
Ugumbo uthi kumele abe yisibonelo Mnangagwa zokwenza lokho ngendlela engelabandlululo lapho bebopha kuthiwa ngabangathembekanga laba.
Ukuze thina sibe le-confidence ukuthi hayi usesenza something, kumele sibe lathi esitshele esinike isiqiniseko sokuthi uzazi-investigator labangani bakhe abamfake kuphawuza ba-investigator. Ngoba nxa engasayenzanga njalo thina sizakubona ukuthi hayi ikhulumayo i-politics.
Olunye udaba umongameli Mnangagwa aluthintileyo ngolokulahlekelwa imali kukahulumende ngenxa yabathengisa impahla ngendlela ezingayisizo, kakhulukazi kuhlangothi lwezamatshe aligugu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.